sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngingafundanga ukuthi ube lalokho singathi singayi-blanket immunity ephiwa uPresident Mugabe lonkosikazi wakhe. Sengabathala bengabantu ababusekahle abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simtshele esitokisini.
Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa.
Mnangagwa akakhangele iluhlu zombili, angakhangeli one side, ngoba abantu bemathebeleni siyakhala sibulewe sibulawelwa ayizihlobo zethu ezileleyo ezisebhalarhwe nakwezinye indawo. So njengomana layo engumiglenzi, abantu bemiglenzi laba emathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxayi.
Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emmerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxa nje ethinte ezentuthuko. Abenhlanganiso emela isitabane bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozathatha intambo zombuso uxolo. Ozathatha intambo zombuso zokuba ngumongameli weZimbabwe kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla usole kakhulu abantu ababikwase beqhekeze bantshontsha ezindlini zababengabaphatha intambo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe abaphandle kwelizwe okwamanje kumbe abake baphuma elizweni. Embikwena wethu lentamba manamuhla uMnangagwa uxwayise uZulu weZimbabwe ukuthi kumele eziphathe ngokuthula njalo engazi ahlasela abantu angavumelani labo kwezombusazwe. Abaqekezelwe izindlu laba ngamalunga ecele lezanupf ebelilwisana lelikaMnangagwa eleG40 abagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso yamagqwetha, inhlanganiso zamagqwetha lazo ziyakusola lokhu. Umnangagwa uthi abazabonakala besenza lokhu bazabotshwa. Kunakanelwa ukuthi izigangi lezi zingaba ngamalunga eqembu likaMnangagwa eleTeam Lacoste esezifuna ukuphindisela kumalunga eG40. Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa. Umgabe uhluthunelwe intambo zombuso libutho zalipha uMnangagwa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF seliphumele sinqumo sokuthi uMgabe lemuli yakhe kabamelanga babotshwe kumbe betheswe amacala abangaba bawadala ngesikhathi uMgabe esembusweni. Isikhulumeli sebutho kanye leziphathamandla zeZANU-PF zikufakazile lokhu. Kodwa ababengabaphatha intambo bakahulumende kaMgabe lo wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mpoko bona balakho ukubotshwa bengafunyanwa belamacala abawadalayo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
yinto yembi kakhulu leyo yabafuna ukuyenza. Akufanelanga ke kube lo muntu othi yena umupha immunity ukungaboshwa ngezinto zakithi. Yinto yembi kakhulu leyo. Sibale kunye naye uNkosikazi Grace Mugabe immunity leyo kuvikeleka lokho ukuthi baboshwe kuyinto embi ezaba ngumkhokomo ukuthi sebonke abezayo abazabusa ukuthi ungatshontshwa ungabulala ungenza yonke into ngegogo konke uzavikelwa ungaboshwa.
Abanye laba kade besebenza lomgabe abagoqela ubaba uMphoko, oJonathan Moyo, oKasukuwere, oChombo, oZiwawo bavikwa nxa kuyikuthi akhona amacala abawadalayo bona bazabotshwa. Ungathini ngaloko sikhangela ukuthi bebengasebenzi bodwa abantu laba bebesebenza layo umgabe?
Kuzabafundisa ukusasa asebaningi ukuthi unxa ungasebenza lo muntu isela elibhulumbula lomkhulu, umuntu owenza odiliza ilizwe obulala abantu usebenzi sithi yena ayingisebenzela yena, sazi uzasala ebaleni usale ujezisa uwedwa. Bazamele bamelane lakho konke khona lokho, kodwa kuyinto engafanelanga ngokuba phela babesebenza besephansi kwakho. Kodwa nxa kuyikuthi balamacala aqondene labo njengabantu nje bemile abawenzayo, akulahlala lokuthi baboshwe. Wonke umuntu ufanele etheswe oetheswe icala kumele avele ndaba njengokomthetho wesisekelo wabo. Kodwa ngisaphinda njalo ukuthi bekungafanelanga ukuthi kube nalokho singathi thina i-blanket immunity ephiwa upresident uMgabe loNkosikazi wakhe. Bengamacala bengabantu ababuse kahle abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini. Uyahlonishwa ngendlela enkulu, kodwa lo siyamazi ukuthi wabulala abantu lezi zizwe wabulamasina warigama elections kwenza amahlala amaningi kakhulu. Akufanelanga yena lalo abakade sebenza labo baphume nje bengazange bathonisiswe.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxa nje thinte ezentuthuko. UMnangagwa ukhulumela abasekeli bezanu PF eHarare izolo ntambama esanda fika elizweni ngemva kokuyaphephela kwele South Africa esithi wesaba ukubulawa ngumgabe labasekeli bakhe. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku usipha lolu daba ekobulawayo.
Oyelilunga ledale lephalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu, ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA, uthe inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi uMnangagwa uzaqhubeka esenza umkhuba weZANU-PF okubandlulula lokudala inzondano.
Mina ngithi it's a good lesson to know people who got overexcited and rejoiced over removal kaMgabe and coming in Elizabeth, which in I support ukuthi Mgabe wamele akhitshwe, wamele aphuhana sizazithula sikufela phakathi. And so that is a rude awakening to all of us who got overexcited ngento kaMnangagwa le. And he's going to maintain the ZANU-PF stance over militant and confrontational.
Umnumzana Mthokozi Sindebele osebenzela inhlanganiso ezizimeleyo uthi inkulumo kaMnangagwa itshengisela ukufuthelana alakho lokufisa ukuphindisela ngemva kwengxabano ababelayo lelinye ixuku leZANU-PF elithiwa yi-G40.
Isikhathi sakhe sitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukuphindisela. Sinziwe khuluma ngokuthi kasinemandu, khuluma ngokuthi le-G40 kabhani lokhu lalokhuyana. Thina besikhangele lithi uzakhuluma ngokuthi ilizwe liyangaphi economically, njalo lokuthi amacala awetheswayo mayelana negugurawundi kuzatilwa njani. Besikhangelele kakhulu kakhulu njengabantu bangapha ukuthi axolise ngendaba yazengeke ngama-allocations egugurawundi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Mqondisi Nxumalo uthi inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi kamelanga uzulu wonke, kodwa umele abantu bebandla leZANU-PF kuphela, njalo kanaki ukuthi ubekhuluma lozulu wonke njalo ekhulume ulimi lwakhe kuphela.
Kokunemithi inkulumo kaMnangagwa yizinto ezingani zile kwakha phakathi, kodwa ke mina engikusolile ngokuqala ukuthi kuthi yena ekhuluma lelizwe lonke ephosa ukuthi abantu afike bonke abavumini bakhe ngenzenze ukuthi usebe wakhetha umhlobo wokuqala okwesibili ukubeke kwabasobala layo ukuthi yavukeni yamelanga abantu bonke kodwa umele abantu bebandla lakhe lokhu singakutsho ngenkulumo akade ezitsho yena okunye nje esingakutsho ngenkulumo yakhe yokuthi ngumuntu okhanye ngami ubawo amacisa kodwa-ke ngumuntu njalo ongathembiwe abantu asebenza lapho lokhu singibona ngokuthi uthe qala inkulumo yakhe wakhuluma ngokuthi babe bazama ukuthi bemphephuluze
Umnumzana Christopher Ntini owenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front uthe izolo uMnangagwa obekhuluma labantu bomhlubulo owodwa njalo eqhubeka ngobandlululo ukuncindezela ugcizelele wathi uMnangagwa kumele azame ukubambana labantu beMathebhele Land
uMnangagwa akakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side ngoba abantu bemathebelendi siyakhala sibulewe sibulawelwa ayihlobo zethu ezileleyo esibhalarhwe nakwezinye indawo so njengoba nalayo engwemiglans abantu bemiglans labemathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi so kakhangela hlale phansi angayenzi lokhu esikuzwe kukhuluma ukuthi ukhuluma ngoluhlu lomhlubu lowodwa iZimbabwe le igayisiwe abantu abantu abesithoneni kuphela ngeyabantu beZimbabwe Donga Nkalanga Ndebele Ndawo ngeyabantu bonke
umnumzana Charles Thomas laye olilunga lemthwakazi Liberation Front uthe uzwa esesaba kulandela inkulumo kaMnangagwa
mina ngokaMnangagwa nxa kuthiwa uyabuza uMnangagwa ulesandla endaweni yeKukuraun mina ngomunye we-survivors zeBhalakwe ngasila nzima ngesikhathi leso nxa kuthiwa ufakiwe ngizwani sesaba kakhulu ukuthi ngaphila kuphi umhlaba ngoba ngasila kanzima ngile nxeba lamanxeba lokhu ekuhlupha lama-city scan angu-24 kumele ukuthi ngangiyalungisa i-operation esekhanda lami kodwa ngiyaswela leyo mali manje nxa esebuza sokuzamela ambuyele lapha ekhona e-South Africa lami ngiyehlala ngibona ngathi kungamphilisa ngco
uzulu emhlukulweni we-Matabeleland ulokhe efuthelene ngodwaba lwe-Gugurawund olungazange lulungisiswe ngesikhathi urobert mugabe ebusa umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zikamgabe ezicatshangelwa ukuthi zaba lesandla kumbhuqazo we-Gugurawund Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Gwede Mantashe secotoze indlela elebhilithane elikhanya litakazelela ngayo ukuphuma kukamnumzana Robert Mugabe embusweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Gwede Mantashe uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngalinguquko iletha imibuzo.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko yewuzwekazi. Ngiyakhathazeka ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka. Ukuzwa ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni. Belukuphi lolo sizwe esikhathi sonke lesi.
Ngemva kokuthiya kwamungameli Mugabe umsebenzi umphathintambo weBritain umnumzana Boris Johnson. Uhle wathi akanasolo ngokuthiya phansi intambo kwamungameli Mugabe. Wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekubuzeleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May. IBritain ithe ukuphuma kwaMgabe sekuphendule indlela yokuthi kube lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
esekunanzelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama British ukuthi ke bazafisa ukuncediza ngoba kukhanya ama British abekhulumisana layo umnumzana uMnangagwa abehlangene labo umnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla le MDCT.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kaMongameli Mugabe uyangcindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhona ke abathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ku Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngokwenzakala kwezombusazwe ikakhulu sikhangela okubhekane labesifazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba, sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulila udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusenzakala kusasa emsakazweni we VOA Studio 7. Sizaxhuma ngumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ulethulela udaba lolu kusukela ngo 10 AM kuze kuye phela. Bukelani njalo laku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele laku VOA Short.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Lingakhuthwa ke kusasa sizalethulela ke indaba eziphathelane lokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esesiba ngumongameli welizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, siqale ngakhona pha kwele Melika. Umongameli Donald Trump unqome ibutho leMelika ngomsebenzi walo laye wazincoma emazwini akhe okunanza usuku lwekhefu leThanksgiving namuhla. Siye ngaseAfghanistan. Umuntu obebophele ibhomba emzimbeni wakhe uziquphule wafa labantu abayisishiyagalombili. Siziphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Argentina. So kusesetshelwa ukuthi abantu abangaba ngamachumi amane lane abasemkhumbini ohamba ngaphansi kwamanzi isubmarine bengaba sebephelelwa ngumoya. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Abenhlanganiso emela izitabane eGays and Lesbians of Zimbabwe bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya kukamnumzana Robert Mugabe umsebenzi njengomongameli, yena obekade bembona njengesitha. Kodwa amalunga alinhlanganiso athi khona ezabona ukuba uzabaphatha njani umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa. Kuviga uMavis Gama.
Abayizitabane laba bathi bajajuliswa ukuba usesukile esikhundleni yena obekhokhela ekuhlukunyezweni kwabo esabalalisa umona obuqondiswe kibo kanye lokwenza santando kibo engalandeli imithetho. Osakhulayo uThomas Bere oyisitabane upha umbono wakhe.
Mina ukuresigna kukamgabe ngiyakubona ukuthi uresigna ngezi, but as abantu abatsha ngibona ingane kuqakathekile ukuthi we cry out sifune more omunye umuntu ongasikhokhela abatsha labo, unlike ukuthi sibesilokhu esikhokhelwa ngamaxhela, because umnankagwa lowo lo mgabe vele ngabakudala kuyafanana vele. Ishenje yangikhona ngiyibona. Mina ngokubona kwami vele mbona ingane lapho into esiyenzileyo sikhiphe ibulula endlini safake iblack mama.
UMusa Dube uthi akaboni kusiba lo mahluko ukuthiya kwakhe isikhundla uMgabe.
UMgabe singathaba sibe sithi uphumile, but ama-policies uMgabe kade vele wasebenzisa, usebenzisa ama-policies ezanu-PF. So to me, I'm not going to be celebrating anything. Of course, uMgabe kasimthandi, ubesenza ukwadlala. But the main reason is not uMgabe. The problem in Zimbabwe is ZANU-PF. Lokhu kutshona sitshelana amanga sijabula, it doesn't going to change anything. Imithetho iyahlala injalo. UMnankagwa is a very big crook. Lisela elizwayo uthakathi wezigodo uyabulala, ungumbulali uMnankagwa.
Kodwa uStanley Karonga uthi inkinga eZimbabwe kungezinkokheli, kulibandla libusayo leZANU PF elilemithetho engalungelanga uZulu obalisa izitabane.
They don't include everyone. Always Zimbabwe lapha ngithi, because there's a ruling party, and that uMnankagwa khumbulani ukuthi njani, nguye owayecontrola igugulahunde ukuthi gugula amaNdebele, and then uMnankagwa lo Mgabe bayafanana. UMgabe njengade nika uMnankagwa ama-instructions ukuthi yenza so so bonke vele bayafanana, akula difference ekhona, akula mehluko. So yebo uMgabe uphumile esihlalweni, kodwa singathi lo ngenileyo manje uMnankagwa uzayenzani. The government entshalo ezangena ezakhethwa izayenza yini into ezingcono? Kuzavuleka yini ama-opportunities omsebenzi? Kuzatholakala yini imali elizweni lethu njengoba nabo kunje? Who knows?
UNkosazana Sithembiso Mlawuzi yena uthi akaboni okutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnankagwa ukulondoloza amalungelo oluntu, kakhulukazi kwezokuhlukunyezwa kwezitabane.
Isizathu kuyukuthi uMnankagwa umbulali. Kwathi kusenzakala indaba yegugurawundi, uMnankagwa nguye owayephambili. Ngesikhathi leso uMnankagwa nguye owayenguminister we-defence forces, nguye owathumela i-5 brigade ukuthi abantu benjani bebulawe emathebelelendi. So ukuthi mina ngijabule khathi esingijabulele ukhonkona uMnankagwa sengu-president, kuyabe sokufana lokuthi I am betraying Mathebelelendi ngenxa yokuthi umuntu lo wabulala abazali bethu, wabulala obhuti bethu, osisi bethu, abazawethu, o-anti. Nxa sesikhangela futhi lama-recent events kwaba lo-operation Mrambatswini, those were the very same people futhi abaspearheader ama-operations wona lawa, abantu basala bengela ndawo zokuhlala. I-economy yawa eZimbabwe, abantu bona lawa babekugovernment, so kuyafana nje.
Kusukela ngomnyaka 1995 amalunga ale nhlanganiso ye-Girls bebethwele nzima ngomnumzana Mgabe, yena obebahlukumeza mahlayana engayifihli inzondo yakhe abeyiqondise kibo. Obengumongameli welizwe uMgabe wayetshotshozela ukuhlukunyezwa kwezitabane nguZulu kubangelwa indlela abekhuluma ngayo, befela ukuba yikho lokho abayikho. Isikhathi esiningi lokho kuhlukunyezwa kwakukhokhelwa nguhulumende, befela khona ukuba bayizitabane kungalandelwa okumunyethwe kusisekelo sombuso kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kungakhathalekile ukuba umuntu uyisima kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Ntombe Ndala, Mavis Gama. Abafundi beKolishi leUniversity of Zimbabwe babhale imihloliso yabo namuhla ngemva kokuba imisiwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ikolichi le University of Zimbabwe lilembali yezifundo ezikhokhela ukutshengisela kundaba zezombusazwe. Ngomvulo, izifundo ezitshengisele zisithi uMongameli Mugabe kumele asuke esikhundleni, njalo lonkosikazi wakhe kumele athathelwe isicoco se-degree elaliphiwa ngaleli kolichi ngokungacacanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso emele izifundo ye-Student Representative Council ekolitshini lelo uMnumzana Tafatso Khonela uthi njengoba uMnumzana Mugabe esetshe washiya umsebenzi yikho bekhethe ukubhala imihloliso lamhlanje. Isifundi kuleli kolitshi uMnumzana Mongi wabesothungwenya uthi sebekhangelela ukuba uhulumende omutsha alungisise inkinga esibhekana lelizwe lezifundi.
Imali zangona aziyadula abantu abadala abalamali sokubhadala izikhulu fees. So sabe sigale ukuthi sithi uhulumende maybe angayireduce fees because ifees yele besihlala silwisana layo ukuthi kumele iyehliswe from kudala vele about past 10 years. So sifuna employment, sifuna ukwehliswa kwefees, sifuna ama-good living standards njengama-students. And then okunye futhi sokukhalela kakhulu abantwana abamankazana. Sifuna ukuthi i-government yethu yenze ama-policies that are going to take care of our sisters.
Utafadzwa uthi izifundo eziningi zigcina zidlulisela izifundo zazo phambili ngokuswela imali, ezinye zigcina zichiya kokuphela ukufunda, kanti ezinye njalo ikakhulu amantombazana zigcina zithengisa imizimba yazo lokwenza okujeneyo ukuze zenelise ukuqhubekela phambili zifunda. UPatience Sibanda uqhuba izifundo ze-masters ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo uthi njengowesifazana laye wadibana lenkinga efunda.
Mina ngifunde undergrad ngathala nzima kakhulu ngoba ngangizibhadalele ngenxa yokuthi abazali aba afford. So abazali aba afford ngenxa yokuthi situation ibivele njani inzima. So bebenga afford. So I had ukuthi during vacation ngisebenze besiyenza lokho ukuthi ayisikorokoza le labhusi. Besisahamba siyegebha lokho anokugejwa ngabesifazane irabhusi. Sikebhe and then sizikwanisa ukuthi ngithole ifees at least ukubhadala half. Bekunzima sibili. But I managed to get this and my help from Avantu Avanya didn't get this so.
USibanda utho kwamanje ube lenhlanhla yokunikezwa ithuba lokuba ngumbalisi i-teaching assistant kuleli kolitshi osokumenza enelise ukubhadalela izifundo ze-masters yakhe. Ekhuthaza uhulumende ukuba engena esikhundleni kanje evumeze izifundi ukuba zibe ngotitshala kundawana ezitsheneyo elizweni noma bengela zithupha ze-graduate certificate in education njengendlela yokuvula imisebenzi. UNtokozo Dubo uqhuba izifundo ze-biochemistry uthi abantu bangabe bephangisile ukujabula ngokwenzakalayo kwezepolitiki kuleli.
Sisale yenye inkinga futhi ekhona ukuthi we are still using the same constitution at the sentence of president or before we know. Because singananzelela le constitution ekhona khathesi inika upresident too much power and siyazi sonke ukuthi power ya corrupt and that power leads ukuthi even us as youth nxa sikhuluma singazwakali because yabe kwazi ukuthi ule power to suppress our opinions.
Uthi bebhala imihloliso kanje uhulumende ongenayo kalungisise udaba lokuvulwa kwemisebenzi ngobunengi bethole labo amathuba.
If ama youth engathola imisebenzi bebe step. That's why ubona ukuthi even abantu abagugile abasafuni ukuretire emsebenzini yabo because ba provider for ama youth, ama graduates abantu ababo. But if ama youth engathola imisebenzi kuza lethe ukuthi even abantu abana sebekhulile bekwansi ukulokhu zokuretire because sebekwazi ukuthi bakhona ama youth abazabanakekela.
Ingcitshi kwezomnotho esikhulume lazo zithi abantu kukhanya bekhangelele okunengi phakathi kwesikhathi esifitshane, khona kuyinto engathatha isikhathi eside ukuba konke kulungisiswe elizweni, njalo kudinga ukwesula kwezinye iziqondiso ezingasebenziyo, njalo kube lokusebenzelana ndawonye ngokuthula elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga jahelidala, sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu sihloko esithandekayo. Asidibaneni kusasa ekuseni o'clock ngo-6 a.m. Silezindaba ngokwenzakala eZimbabwe, sibuye sizoba lezinye ngo-2 p.m. Sizoba-ke lezinye ntambama ngo-7. Siyabonga lilalo livalelisayo, muntungamili nkulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.